Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 11 kwenkwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu isihambise ugatsha lwezemithetho emthethwandaba ukuze umkhokheli wabehluli uJustice Luke Malaba achiye umsebenzi ngoba esedlulise iminyaka yokuzalwa evunyelwa yisisekelo sombuso welizwe. Umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mkhondisi Moyo uthi ilunga lebandla labo umnumzana Akim Mhlanga osekubandla lezano PF wayevele esemiswe ukuba lilunga ngoba bemcabangela ukuthi ngumthengisi.
Ngizananzelela ukuthi sivele samsuspenda indefinitely last month.
Ibandla le-MDC Alliance kobulawayo lithi lizasungula ngokusemthethweni namuhla ntambama ngehola lesine uhlelo lokufundisa abantu ngokubhalisela ukuvota emahofisini alo akulelo dolobho.
Sesifuna ukuthi abantu bona kodwa baphume ngobuningi babo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu eZimbabwe NGO Forum isihambise ugatsha lwezemithetho emthethwandaba ukuze umkhokheli wabehluli uJustice Luke Malaba achiye umsebenzi ngoba esedlulise iminyaka yokuzalwa evunyelwa yisisekelo sombuso welizwe. UMalaba usenelise iminyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa i-70. Kodwa phansi kwenguquko yesekelo sombuso eseyabhasa emadale womabili umongameli Mnangagwa uzakuba lelungelo lokwengezelela iminyaka yokusebenza kukaMalaba nxa engasayina lomthetho. Inhlanganiso ye-NGO Forum ithi okumele abe ephethe isikhundla sokuba ngu-Chief Justice ngunkosikazi Elizabeth Gwawunza. Kumaphepha athulwe emthethwandaba, uhulumende uphiwe amalanga amabili nje kuphela ukuthi aphendule. Engehluleka, uMalaba kuyabe sokumele axotshwe ngumthethwandaba. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalichumilane 14 ababanjwe igciwane le-coronavirus njalo akula muntu loyedwa ubulewe ligciwane le-coronavirus. Abahlanu ababanjwe igciwane leli ngabe Harare kuthi ezinye indawo zelizwe zaba labanye. Lolu gatsha luthi kulabantu abazinkulungwane ezedlula izintathu 3294 abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 izolo nje kuphela okulinani eliphansi kakhulu nxa kuqathaniswa lamanye amalanga. Webandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mkhondisi Moyo uthi ilunga lebandla labo umnumzana Akim Mhlanga kumbe Lubinda osekubandla lezanu PF wayesevele emiswe ukuba lilunga ngoba bemcabangela ukuthi umthengisi. Umhlanga uvezwe njengelunga lezanu PF ngunobhala jikelele webandla lezanu PF esigabeni seMathebeleland umnumzana Nkosilathi Jiyane ngempelasonto. UJiyane laye wake waba isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance. UMoyo utshele iStudio 7 ukuthi uMhlanga ukhanya wayevele elenjongo yempehlana.
Umndoda lo kuyacaca ukuthi ubevele ngekholathi. Umuntu lo sikunanzela kathesi loba ke sasisizwa abanye abantu besikhuluma emakhoneni ukuthi hayi uvele yena ubehlanyeliwe sike sathole information ngaye around 2018 ukuthi ungomunye wabantu abahlanyeliweyo ukuthi ayeluse iparty yethu ingayiphambili kakhulu ayeluse mina ukhulume kaningi ntela esithe nena uzandiliza personal and political kusisho ukuthi hayi kasukanga kithi ngoba engumuntu lwana osithi khona khona ube lenhloso yokwakhi MRP ngizananzelela ukuthi sivele samsuspenda indefinitely last month so konke lokho kunye okwenzakalayo nje ngicabanga ukuthi ubedinga iattention kodwa ke kuyacaca ukuthi hayi ubevele ngaso wethu ngoba umuntu anyeka phonga ukuthi lo thathu sejoin izana kuyinto nje izana uhlele phezu kwalo uzananzelela ukuthi lakubo MDC alliance bekuparedwa ogutho ngale labo bani ngicabanga ukuthi istrategy sezana ngesikhathi yabibeke abantu bayo ezabasebenza ukuthi abantu abasebeshiya ama-alphathabo babuya kuzane zifizane PF iyakhula njalo abantu bayayithanda akusimangalisi thina okwenziwe ngumhlanga sithi hayi usebuyele ekhaya lakhe khona ngale kuzane lapho abayibo bamqeqesha khona ku-politics bamfaka ukuthi ehambe elusa amabanja kumbe wa-destroyer usalanzela ukuthi wathi esuka kithi efika kithi ngo-2016 umnyaka usiyaphela wayevela kubandla le-MDC eyayikhokhelwa ngubaba uWelshman Ncube
manje khonoku okwenzakeleyo ukuthi omunye wenu ayekubandla lezana uPF kungakutshengisani
ngiyabonga bakugande yes kuyasifundisa nje ukuthi irevolution ingayilula ngoba kwesinye isikhathi uma ujikela umambule edamu ufuna ukubamba inhlanzi yecheba uzibona sugolela amacoco labo mankala lazo zonke izinanakazana ezitholakala phakathi kwamanzi kodwa ke isifundo ndo esibelaso ukuthi hayi iZANU PF iyabhejela ukuyinvesta abantu ebantwini bokuthi bayisebenzele ikakhulu ngasikhangela abantu basemkhoneni wakithi emandebeleni ngapha kuningi okwenzakalayo abantu bakithi sebafunda ukuthi babe ngabathengisi bamise into ezanceda abantu kodwa ke lokhu kubonisile ukuthi iZANU PF iyayisaba iMthwakazi Republic Party njalo icause yemthwakazi nemetheke yagcwala indawo yonke yikho uzathola ukuthi deliberately bayenze ngani bayamangalisa ngokuthola u-Akim Gasela Mhlanga kodwa nasikwazi ukuthi hayi ubevele basebenzela ephakathi it was only a matter of time and i-time ibe yona leyi aziveze ngayo kodwa ke thina njengephathi kusincedile kakhulu ngoba evele i-liability silaye akulanto ethize ayenze ephathini ngaphandle kokuthi afake inhlanyelo ye-division ibandla lethu beselifuna ukulimala ngenxa yakhe labanye bakhe ngoba bekuvele ukucaca ukuthi into yonke ayenzayo ayiveli kuye is being controlled from elsewhere
lo ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party asenelisanga ukukhuluma lo mnumzana Akim Mhlanga ubelukhu engakaphenduli imibuzo esimthumele yona izolo MDC Alliance kobulawayo lithi lizasungula ngokusemthethweni namuhla ntambama ngehola lesine uhlelo lokufundisa abantu ngokubhalisela ukuvota emahofisini alo akuleli dolobho lokhu kwenzakala ibandla leli lisithi seliqinise amanyathelo alo okukhankasela ukhetho oluzayo olomnyaka ka-2023 kuzigaba zonke zelizwe ngohlelo lwe-Citizens Convergence for Change lapho abantu abakhuthazwa ukuthi baphume ngobuningi bevota ibandla leZANU PF lalo lithi seliqalisile ukukhankasela ukuthi linqobe kulolu khetho ngokuphathisa abantu abasezigabeni kuma-cells ukuthi bebhalisele ukuvota ibandla leli lithi lamukela amalunga amaningi avela kumabandla aphikisayo agoqela i-MDC Alliance leMthwakazi umsekeli wesikhulumeli se-MTC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa Svanda uthi olunye njalo uhlelo laleli bandla olufanayo lubizwa ngokuthi yi-rural campaign oluqophe abasemaphandleni.
Impela thina siyalungiselela kodwa sihlutshwa izethu esithi singabhala izincwadi ukuthi siyekhulumisana labo ngoba kulezinye izinto esizibona zinxele. Izeki iyathulela abathi ngesithiwa baya ignore izicelo zethu lezifuniko zethu ukuthi sikhulume labo. Kungenani sesiqalisile ukukhuluma lama province labantu sisebenzisa ibizo elithi ngu-CC, Citizen Convention for Change, ukuthi sithi abantu khathesi yibo abafanele baphume babindane bezano ngenxa yokuthi MDC useyalima yathatha yathintita yahlakula. Sesifuna ukuthi abantu bona bodwa baphume ngobuningi babo. Thina sesiqalisile sibili ukusebenza labantu kumaprovinsi wonke iviki ephelileyo le. Abantu baphathekile belungiselele ukurejista kahle. Sizimisele njalo sile qembu elimelele abantu bema-reserva isithi rural campaign ekhangelelane labantu babemakhaya esingathi yibo abaningi ebenza 95% ezweni leZimbabwe. Sikhangelele futhi ukugola abantwana bonke abathene 18 labazathena 18 ngo-2023. Hayi sibhizi kakhulu njengoba kisazi ukuthi thina asila publicity eningi. Laba bezano basebenzisa i-state media lemali yakahulumende.
Labo bathi badinga abantu kakhulu njalo basebenzisa olwabo uhlelo lwama-cells. Kukanti siyabona abanye ukuthi abavela kubandla le-MDC Alliance kumbe ku-MDCT besiya kwele ZANU-PF. Lokhu kungalithiya lilosekelo oluningi yini?
Ngicela ukuthi ngitshele uZulu ukuthi amagundwane angake ekuphe indlala uma ulime kahle. Abantu labo kuthiwa ngama-defectors abakuthiwa basuka kithi hayi ngamanga. Kungaba labantu ababili abathathu abathengiweyo abalezikwelede kuhulumende njalo abafuna ukudla masinyane ku-government. Abantu abaningi sebebuye ku-MDC Alliance ethungamelwa ngubaba u-Advocate Chamisa. Ngitsho labanye abezanu bayasibhalela bayasikhuluma lathi kodwa bayesaba ukwehlika impisi ngoba bagade impisi eyizanu bayesaba ukuqhotshwa. Kodwa bayasitshela ukuthi nje lokuvota njengoba i-voting is a secret bazavotela ibandla labantu i-MDC Alliance. Izanu isizama ukusebenzisa ama-tactics empi egerilla njengoba lezwa u-president wezanu uMnangagwa esithi ama-war veterans kawaqalisi ukwenza khona ukuhlana ababekwenza ngezikhathi zempi. Khathesi sesibonje njalo izanu sibisele liyalo kuthiwa ngama-green bomber i-youth national service. Thina khona ukuhlana labantu civic society labantu bakaZulu siyakunqaba. Sifuna ukwenza izinto kuhle ngomthetho, singenzi udlame, sincenge abantu njenge-constitution yethu. Umuntu uvunyelwe ukukhetha ibandla lakhe olifunayo noma uvunyelwe ukuthi engakhethi ezihlalile. Thina siyakhombisa, siyancenga.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekobulawayo. Ibandla le-ZANU-PF lihlezi lisithi alibambi ngamandla amalunga amabandla aphikisayo ukuthi eze kulo. Njalo umphathi ntambo kahulumende obona ngezemidlalo labasakhulayo unkosikazi Kirsty Coventry uthi uhlelo lwe-National Youth Service ngolokuthi abatsha bathuthuke, hayi udlakela.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is wasiphuma a Voice of America at the Washington DC.
Izihloko labangani bakamnumzana Alois Steven Mvundla bacela uncedo olungaphathisa ngokuthola isihlobo sabo. Umvundla ucatshe emzini weRandberg kwele South Africa ngeviki edluleyo. Ngesizwe amazwi esihlobo sikaMvundla.
Salubonani, ngiyabulisa igama lami uMongezi uMvundla Sibongo. Mbulisa wonke umuntu silesicelo singumndeni wakoMvundla ngokuzalwa sizalwa koChichi. Silahlekelwe ngubaba ubaba ulahleke mhla ka 6 May kuyena linyanga. Igama lakhe nguLouis Mvundla. Abaningi la azalwa khona kuChichi bamazi ngomkaleni Mvundla. Ubaba umhlophe njengebala, umfishane, ugundile nje ikhanda, ichiskopu, uphume la asebenza khona eRandberg, ehamba ngebhayisikili Wednesday. Ekuhambeni kwakhe akasabuyanga kuze kube lamanje asiyazi la khona. Sicela usizo kakhulu kuwo wonke umuntu omaziyo. Ubo bonke abantu ababona isithombe lesi sesigijima kakhulu kuma Facebook lapha la kuma WhatsApp, sicela usizo kakhulu. Inamba esilazo lapha ilezi uma ungabe kulolwazi nyana oluvelayo 0625920704 ngezikamongezi lezo okuyimi engikhulumayo o lithole ezinye ezitholakalayo ngezikababa uNkosi Nathi Chuma layo zalwa khona laphana kwaNgwanyana. Inamba zakhe zithi 0653559766. Siyabonga Mahlabezulu.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uhulumende weZimbabwe usethole uncedo lwemali evela kwinkampani yeleMelika ethiwa Shelter Africa olokwakha izindlu zabangaholi imali eningi eziyinkulungwane ezinhlanu 5,000. Iphephandaba lobulembu eleNews Hawk libika ukuba bekuyisiphithiphithi enkundleni yendizamtshina yeRobert Gabriel Mugabe Airport izolo ebusuku. Iziphathamandla zikahulumende zisamukela umongameli Emmerson Mnangagwa obesekazungula lapho okuvulwe khona ibholoho likazungula ngokusemthethweni. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko olisithumele ngeWhatsApp.
Salubonani, salubonani basakazi nabathandi beStudio 7. Lona okhuluma ngo-50 Sondo kuvoka Ndlovu lapha ePlumtree endaweni yakoGambu. Ngikhulekana kuyo indlunkulu yesizwe samaNdebele, ngikhulekana kuzo isilo lapha ubulelani kalobhengu lakamzikazi kamashobana. Basakazi bengithi abalandi, ngiyakhumbula bakhona abafowethu babanye amaqembu akithi lapha ababejabula bethu uMakhuphe uyayazi ipolitiki ngesikhathi uMakhuphe ehlukumeza amalunga eMDC Alliance. Nangoke MDC ileka amakhuphe lalilokala imncoma lithi uMakhuphe elindebele wenza kahle. Iparty yakhe seyithiyele uDouglas Monzora. UDouglas Monzora usebonakale vota lezano, vota lezano ukuthi uMnangagwa kube nguye ozigqokela amajaji. Nansi i-patriotic bill yeza. I-patriotic bill izahlukumeza mina nawe. Whether wena wawumncoma uMakhuphe usithi yeyo uMakhuphe uyenza kahle ngoba uzonda uChamisa, isezo si-affecta sonke. So nzama ukuthi abantu ngesinye isikhathi bapho ngokuncoma into ngayibona. Mbese mbuya laphana futhi last la kuzanu laphana siyibona lokho ibhana amatekisi ifuna ukuthi kulayishwe uZupho. Bethi bavikele iCOVID-19. Bayivikela njani iCOVID-19 ngoba ma uZupho uyagcwala? Mina ngibona ngathi izanu nje sisebenzisa iCOVID-19 ukuhlukumeza abantu. Manje sibhana labo malayitha. Okuselayo nje izanu izasibhana ukuthi singaphuza amanzi. Ngiyalitshela so. Ligcine nali audio lizathi ngatsho. Ngiyabonga ngokuhlala sethembisa.
And Studio 7 ungayilandelela indaba yokuthi why abantu besindebeleni abangama amankazana bethathwa ngamashoni ngoke nje udinge abaleqiniso ukubabuza ukuthi kanti why most of the time amankazana amaningi ligijimela kwendo ikwendo emashonini baza kutshela ireason ukuthi why what but amandebele ayehluleka ukusupporta why amandebele sehluleka ukusupporta amandebele imisebenzi kabayitholi 1 abasebenzi eZimbabwe 2 eSouth Africa kasolizwe labo labo basebenza khona le emazweni aphandle ayisiki ukuthi imali amarent angale South Africa adura yabona ukudla imali yonke into imali but mawulapha kini kungcono uyakwanisa ukusebenza uhlale emzini wangini ungabhadali rent ungabhadali lutho yabona wana abantu besishoneni abaningi bala ama chances kathesi ngisebulawayo lapha mina bakhona abanye khona kwenye company ababenjela mina besithi bona bamiswa umsebenzi bathe bemisiwe company emagephini abantu vale kungene bona kwafonela umuntu from Harare ebuye ezongena lapho so ucabanga ukuthi wena mina mangingenje ngisebenza ecompany ngimisha umsebenzi lo mfazi labantwana osokwenzakala yikwini ngoba imisebenzi yangikhona kayikho yabona amakhampani angikhona aqhathi lanxa eqhathi imali yangikhona yimalini ayikwali lutho bona beshonini bayangenisana bangenisa lapho kulamagephu khona bayatshelana hayi ndoda mnganamayi kunegephu mnganamayi kuneyiti mnganamayi kuneuku so thina abangasisoli angasisoli thina bethi thina sirongo isine-tribalism asila-tribalism i-tribalism isemahlonini ngabe i-tribalism ayikho ngabe sonke kathesi ungabala abantu abangamandebele abathetha amashoni abalutshwane kakhulu yakubona ngenxa yokuthi thina kasilamali abafazi bangapha esindebeleni sebesuka besiyenzela amashoni bathi amashoni ayagcina ngoba amashoni akungangena amamayini yibo abakhona kungene emakhampanini yibo amamaneja emapholisa yibo amasosha bayangena bona makuyukuthi akulampi bayangena bona kube yibo abahuquluza imali maso kuyimpi sokufanele kuyeliwa la maye amazwe kumbe sokuzwakele ukuthi kule mpi kumbe kuwo DRC ngomozambique kathesi isikhathi sonke umnanga kagube ethule engabizi amasosha kathesi ubizile amasosha ukuthi bonke abesindebeleni abafuna ukuye ambozane ubabizelana isikhathi sonke bethulelene ngababizi ezinye izinto abantu kabakhangele yonke indawo bangakhangele one side bangasoli umthwakazi ukuthi waye umthwakazi efuna ukudivide ilizwe umthwakazi udivide ilizwe ngezizathu wena ma ungekho lapha elizweni lezimbabwe ukhuluma usemazweni uzabuloku ukhuluma ukuthi waye kudivide into eyenza kudivide vuya uzohlala lapha ezimbabwe ubone i-tribalism la khona uza kubona ukuthi ilizwe lidividelelwane abasihlukile lapha thina mengabulokefuna ukusibisele emuva kathesi unganazela okungamabandla konoko okuvukileyo konoko okungozenki okungamabandlanyana okuzintroduceyo lokhu akade kuvele kungekho la kuground asikwazi but sokubuya sokuzodistep ungakulandelela konkeana okuyizinto okuyizinto kwezanu
njani Studio 7 okhulumayo ngondlovu umalinga lapha ngisebulawayo yazwa lapha likhuluma phezulu laphana labo upresident wethu umqondisi lo baba umoyo laphana lo mama lwana lo baba lwana omunye ophikisa okhuluma ngokuthi ilizwe lingahlukani okwenza ilizwe lehlukani asingakhangelini both side asingakhangelini kumthwakazi kuphela ngoba esekhuluma ngokuthi ilizwe kalehlukani lihlukana ngesizathu qalani lizuze ukuthi kanti abantu bemathailand baqala senini ukuthi ilizwe kalehlukane njalo isizathu esenza ukuthi kukhulunywe ngokuthi ilizwe kalehlukane kuyini uyabona anyeke uphonge ukusukela amagundwane usiyathenga isilarha sokuthi uthiye amagundwane uwabulale engakonelanga lutho amagundwane okwenza siwathiye siwathiyele ukuthi ayahle impahla ayaphambanisa uyabona so umzekelo sho lowo ngiwufakela ukuthi abantu mabengasoli umqondisi upresident wethu wemthwakazi ukuthi urongo ngento ayishoyo uma esithi ilizwe kalidivide ngoba uyakwazi mhlophe ukuthi lanxa engazethi akuhlalwe phansi ukukhulisana labantu beshoneni bazavuma kabasoze bayala bavuma bethi ye sikhulumisaneni yabo bethi sebephambili sebejika yabona bese befaka bona izinqumo futhi ezizabanika amandla ukuthi bona babe yibo abarulayo so to best plan thina esikufunayo singumthwakazi ukuthi ilizwe lamathailand libe yilizwe elizimelele kuthi ukuthi ilizwe lincane kumbe likhulu asidingi bukhulu belizwe asidingi zincane belizwe thina okwethu esikufunayo ngezibuso wethu kuphela kube neboda abantu beshoneni ma besiza la bebuye ngamapassport lokho ukuthi kuthiwa kumbe sesazalana labo sesilabafazi besishoneni kumbe sokulabantwana besilokana vele none of business ngoba ungakhangela mina kade ngiyindoda ngiyasuka ngiyethatha ufazi esitswana ngiyasuka ngiyethatha ufazi e-South Africa ngiyasuka ngiyethatha ikhiwe e-America
all of country amazonke ngiyahamba ngiyethathukwazi yabona so ambona ukuthi yikho oso kungasehlukanisa lokuthi sehluleke ukuthi sithathe umthwakazi ngenxa ukuthi sesidala umhlobo lamashona akusizi lokho odala umhlobo lamashona udalile akula problem lizabe livakatshelana khona lizabugada ungene ngepassport yokubona yebona izihlobo zakho uphenduke mawukuthi ufuna ukuyahlala labo khonale fine uyahamba asike sincindezele ngenxa yomuntu oyi-1 bangaki bona abantu vele kuthiwa bathathane lamashona lanxa mina ndikuthethe ishona lathi ngikhaya sinje amashona akhona osisi bethu lawo bazala lawo amashona wona lawo akula ndaba lokuyani ukuthi kuthiwa abazukulu abangamashona sokufanele ukuthi lizwe lingaqunywa ngenxa yokuthi labazukulu abangamashona akusebenzi nase sifuna umthwakazi la ukuthi sincindezelwe lapha sincindezelwe ngento esiyibonayo kanti esizimota ziyatshaywa lapha amabhoda avaliwe ngenxa yokuthi omalayitsha ngabantu besindebeleni anto abona ukuthi siyakhawuliswa siyaphinwa emsebenzini asisebenzi siyaxotshwa siyamiswa siyadivayidwa yonke into akula lapho esifanele siphathe khona yonke into kufanele sihlale siphathwa ukuthi
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, iziphathamandla zebandla lama-Republicans ezasola owayengumongameli umnumzana Donald Trump sezithwele nzima ebandleni leli. Umgcini sihlalo wedalele the House unkosikazi Elizabeth Cheney usezaxotshwa ngoba wavotela ukuthi uTrump ajeziswe ngokukhokhela umvukela esigodlweni seCapitol ngozibandlela. Kanti kuhamba njani kwezombusazwe weMelika? Ukuphendula lombuzo sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Ye kuyacaca ukubana ama-Republican alokhe e-stark ku-Trump. I think ngoba i-base ama-supporters abo ngabantu ababeliva ku-Trump kakhulu kulamanga akhe ukuthi i-election yarikwa yena nguye owawinayo. So ama-Republicans amaningi ayesaba ukuthi aphikisane naye njengoba ene-support eningi on the ground. So bona now i-survival yabo ukuthi baqhubeke beku-Congress lo noma ku-Senate ikuthi baqhubeke besupporta u-Trump and so kunzima kakhulu kibo ukuthi bahlukane la uTrump. So sizobona kukhona amanye ama-leaders kodwa within the Republican Party abathi bona babona kungcono kakhulu ukuthi bahlukane la uTrump ngoba asiseqinisweni uTrump waluza i-presidency, waluza ama-seats ku-House, waluza lama-seats ku-Senate. So khona manje sile ama-Democrats a-control i-presidency, a-control i-House, a-control the Senate. So ama-Republicans manje serious ukuthi bafuna ukuwina back i-presidency la ku-parliament kuzomele babe serious ngokuthi bahlukane la uTrump ngoba I think uTrump is very polarizing.
Khona ukuthi owayengumongameli umnumzana Donald Trump enelise ukuba lamandla wokuba lokukwenza ebandleni kuyake kwenzakale na embalini yeleMelika, njalo ubona ezaba khona yini omunye umkhokheli ozakuba njengoTrump?
Hayi cha, mina angikhumbuli kusiwa lo former president obambelela amandla kuphathi yakhe njengalokho esikubona kusenziwa nguDonald Trump, njalo futhi ongathi uyesatshwa kakhulu ngama-leaders awe-Republican Party ngoba besesaba ukuthi bazoluza i-support bangaphikisana laye. So amandla kuTrump mostly yona lawo a-based on amanga plus lala ama-white supremacists abafuna ukugijimisa i-racism lana kwele America. So abantu abaningi abamsupportayo uTrump ngabantu ababelivayo amangaka awakhulumayo ukuthi wawina i-election. So whether uzozama ukurana ngo-2024 asazi, kodwa mina mbona ngathi ama-Republicans azobe ezimoshile kakhulu ngoba belokhu bebambelele kuTrump engumuntu owaluzayo sonke sikhangele. Angazi ukuthi i-base yakhe, siyazi ukuthi i-popular vote akalayo uTrump. So sisi ukubona bazo ama Republicans asezama redistricting of ama districts ukwenzela ukuthi bathole isihlalo eziningi ku lower house. So sizobona ukuthi kuzohamba kanjani, kodwa it's possible ukuthi uzorana Trump, ngoba I think yena uyafuna ukuthi arane. So sokuse emandleni ama Republicans ukuthi bayamnominate yini noma badinge ileader entsha.
Umnumzana Dan Moyo ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa leStudio 7 ecingweni esedolobheni leReston eVirginia. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu isihambise emthethwandaba ugatsha lwezemithetho ukuze umkhokheli wabehluli uJustice Luke Malaba achiye umsebenzi, ngoba esedlulise iminyaka yokuzalwa efakwe kusekelo sombuso welizwe. Umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi ilunga lebandla labo umnumzana Akim Mhlanga osekubandla lezanu PF wayevele ecatshangelwa uthi ngumthengisi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje oluvalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo sasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.